abantu kabathabanga ngokwenzakalayo elizweni lethu. Besiyethemba ukuthi kuzaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla ayiwo anyinzanayo ekhethweni ekhethweni lolodlule ngomnyaka ophelileyo, ngoba sifuna ukuthi leli icembe kuthiwa yilwela elawinayo selehlulekile ukuthi ilungise indaba yomkhono omweliswe. So siyazama ngesikhathi ngo-January, mina ngomnyadelekojiwe ngo-January sasithe sejile ngasesathwa sokukhulunyiswana solamathole jalokhu sokulokuxoxisana, but sifuna ukuthi akwenzakali. Abantu abasikhokhela abalandaba labantu ngesimo esenzakalayo lapha elizweni. So yikho sithi sikhulumile ukuthi yindlela yokuba ncibe nje ukuthi abenze abazame ubungcono, ngoba sesethina sibuyela futhi esitridini. Ngoba kuna nje singayenza belilungelo ukuthi sibuyele esitridini siyezama ukuthi sithengiselele, ngoba indaba ekhona lapha baba indaba yemali, indaba indaba nje elula ukuthi ngayithi ihulumende yethu iyakhipha into ethiwa yibond note leyi i-RTGS leli iholisa ivini amasosha $100 namaposta $100, ngoba umthuli wathengela wayekhale ngokuthi uthi bakhiphe ibond note we-9 billion ebanjiweyo i-RTGS. But RTGS seli-1:10 kathesi, into enza ikhuluma ukuthi ukufa vele abantu bayakufa, abantu bazakudiyeli ngademos ukuthi abantu bazakufa vele, abantu bayakufa ungakhalithi kathesi ngeviki kufa 10,000 abantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe. Kodwa nxa singademos ukuthi abadule bona babadule kumbe bathi babadule ukuthi 200 amazwe omhlaba angenile kuye kuma-talk nizwelunge kungcono kulokuthi besiluza abantu inkulungwane zabantu ngenxa yalokhu.
Manje njengoba lingabantu makhaza lingela ama-structures, lihambisa njani imbiko yokuthi abantu batshengisele?
Mina nxa ngikhangela ngokudikisha ngikhangela ama-activist, mina sengisezingeni eliphezulu baba, ngoba nxa ungakhangela ukuthi umbiko lo engifo ngiwubhala ebhukwini lami eli-Facebook, kodwa ukhangela ukuthi i-news eziwukhiphe ezingaki ezikhiphe online kutshengisela ukuthi abantu le-following enkulu. Anti abantu fethe baswela umuntu ozakuthi hayi masibhathisa indlela siwileyi. Anti thina manje ngathi mina vele ukufa ngikwesalo nxa wambulala ungivulele ngangcono ngifeke ngizamuye silabantu asizele siyezihlobe ezifayo. Nxa ubulala uzabulala uthi angabaleka mbalekelenye indoda asezembalekembalekelenye indoda. Ngo-January sport shiwe singenzanga lutho, bangena emajeli singenzanga lutho, kathesi ukuthi umbulalela ilungelo lami engilenzayo. Yabo asisho ukuthi i-government kayilungise izinto ezinto azinaka kuphilizweni. Kudala sikhala sithi mongameli khulumisana nabantu akube le ngxoxo kube ingxoxo eneqiniso phakathi, kungabi kube i-genuine dialogue. Ngoba nxa sikhuluma nge-dialogue sima umuntu onjengo-Chamisa lezanu PF but kanye abantu bokuzela umatasingana ngokuwe isikhwama zabo ukuthi rayithi.